Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlazi mashumi mabili lambili ngombimbitho 2017 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Amabandla aphikisayo atshengisele ngokuthula eHarare esola ukungenela kukahulumende ekuthengweni kwemitshina yokubhalisa abazavota kukhetho oluzayo.
Kathesi sithe ebantwini beZimbabwe sukumanini lilwe, asisukumeni insilwe ngokuthi singayekela ukuthi sisukume silwe, thina yithi sizazihlala silokhe sidubeke. Abantu kabasukume yikho sisukumile namhlanje, and ngokokuqala phela lokhu yikho sizakuhamba kobulawayo komtare egweru, sihamba sitshengisele ukuthi khona lokho kwenziwa nguhulumende kamgabe kasihambelani lakho.
Ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority iZimra luyalisa ukungeniswa elizweni kwamafutha ezimota athengwa emazweni angomakhelwane.
Aluba uhulumende uhlakaniphile ngabe uyabavumela abantu bengene lepetrol areyize irevenue acharge amaduty.
Sizezwa okwenzakale emhlanganweni omkhulu wokuxoxisana lokuphana amacebo ngokuphathelane lomhlabathi oqoqwe ngabebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo akumanyano weNational Electoral Reform Agenda iNERA atshengisele ngokuthula eHarare namuhla esola uhulumende ngokukhokhela uhlelo lokuthenga imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abamela amabandla alithumi akumanyano weNERA lo babuthene egcikeni abalibiza ngokuthi Freedom Square besola uhulumende ngokukhokhela uhlelo lokudinga imitshina yama-biometric voter registration kits, njalo besithi bafuna i-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission idilizwe ngoba idlelana leZANU-PF. Bathi uhlelo lokudinga imitshina yokubhalisa abazavota ngomnyaka ozayo kumele lukhokhelwe lugatsha lwe-United Nations Development Program i-UNDP, hatshi uhulumende ngoba engethembekanga. Amabandla aphatheke ekutshengiseleni kwanamhla agoqela ele-MDCT lona ebelimelwe ngumkhokheli walo umnumzana Bogenshangirai, ele-People's Democratic Party lona ebelimelwe ngumkhokheli walo umnumzana Tendai Biti, ele-Transform Zimbabwe ebelimelwe ngumnumzana Jacob Ngarivume Lamanye. Owaxoshwayo kubandla leZANU-PF umnumzana Didmas Mtasa laye ubekhona. Amabandla la athi umanyano wamabandla aphikisayo ozancintisana lebandla leZANU-PF kukhetho ukhokhelwa ngumnumzana Tshangirai. Ekhuluma kulombuthano, umnumzana Tshangirai uthe ukhetho kumele luqhutshwe ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Wengeza wathi uZulu wemaphandleni wamtshela ukuba sediniwe ngobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe leZANU-PF, wamxwayisa njalo ukuthi angaze alandela izenzo zikaMugabe nxa esekhethwe ukuba ngumkhokheli welizwe. Umsekeli kaTshangirai uNkosazana Thokozani Kuphe laye ugcizelele amazwi kaTshangirai lezinye inkokheli ezikhulume kulumbuthano.
I-UNDP yilo kuphela ibandla, i-United Nations yaziwa amazwe wonke ukuthi yiyo kuphela ithi nxa kusokulodubo khona incedise, sifuna ukhetho oluzakhululeka. Sesizwile lapha eZimbabwe abantu bayafa ngendlala kula msebenzi, ama-investors zonke asezibalekele ngokuthi bathi Zimbabwe kayisilo lizwe elihle elokuthi kubuye ama-investors ngezinto zonke imicimbicimbi leyenzakalayo. So namhlanje sithi sizotshengisela uhulumende kamgabe leZANU-PF ukuthi kayekele ukuthi befuna ukufaka izinto zobuqili phakathi, kabayenze izinto egcekeni, izinto zomqoka ukwenzela ukuthi wonke umuntu asuthiseke.
Amabandla la afikise ugwalo lwezikhalazo zawo kuzek, lanxa amapholisa ebenyakazela yonke indawo uZulu uze ngobuningi bakhe. Abanengi basole kakhulu amapholisa, omunye wabo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
lokhu nje kusegcekeni kusitshengisa ukuthi uhulumende okhokhelwa nguRobert Mugabe nje uzimisele ukwephula umthetho njalo yena uzimisele ukuthi avimbile abantwana beZimbabwe ukuthi bakhulume intando yabo uzimisele nje ukuthi vele avale indlela zonke ezokuthi abantwana beZimbabwe bebuthani bekhulilekile bakhulume intando yabo beyenze intando yabo njengalokho okukhulunywa yiconstitution yethu yalapha eZimbabwe into nje epha ubuhlungu kakhulu isitshengisayo ukuthi nje uhulumende wethu lo vele kazimiselanga ukuthi aqakathekise inkululeko yabantwana beZimbabwe.
Ukhetho lomnyaka ozayo lukhangelelwe ngabantu abaningi njalo amabandla achiyeneyo seqalisile ukukhuthaza abasekeli bawo ukuthi bahlale belungiselele ukuyavota. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority isolusalisa ukungeniswa elizweni kwamafutha ezimota athengwa emazweni angomakhelwane. Ngenyanga edluleyo iZimra yavumela abachayeli kuphela ukuthi bangene lamafutha afika amalitha angamachumi amane kodwa abathengisayo bavalelwa phandle. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya eseHabroni kwele Botswana.
Abathenga amafutha ezimota eBotswana besiyawathengisa eZimbabwe bathi kade benakanela ukuthi labo sebevunyelwa ukudlula lawo emngcelweni kodwa umnumzana Rodney Moyo yena oke wazama ibhizimusi yokuthengisa iphethulo uthi badaniswe ukuthi ugatsha lweZimra lokhe luqhubeka luthathela labo abazama ukungena lamafutha emngcelweni wePlumtree. Abavunyelwa ukungena lamafutha ngabachayeli kodwa labo akumelanga bedlulise amalitha ngamachumi amane. iZimra isithi ngawusebenzisa kuhambo hatshi ukuthengisa. Umoyo uthi uhulumende ubeyenze kuhle ukuthi aqale kubavumela ukungenisa amafutha ezimota kodwa ukuthi bayadaniswa ukuthi lokhu kuyenzelwa abachayeli bezimota kuphela.
Bekuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende asivumele ukungenisa ipetroli kodwa osokusizwa ubuhlungu ukuthi uhulumende sebeye watshintsha sebemisile akusavunyelwa ukuthi ungene la ipetroli ngaphandle kwalaba abahamba ngezimota njalo abasevunyelwa amajerikeni amabili okutho ukuthi i-40 liters okubuhlungu ukuthi ipetroli ekhaya iyadula lapha ibe ichiphile plus njalo ayiblendwanga nge-ethanol iyabe iphiwe petrol unlike lokho abakablenda ngakho kugcina kusezimoto zingaphili kuhle.
Uthi uhulumende kumele akubone njengethuba lokwenza imali ukuthi inengi lithenga amafutha phandle ahlawulise umthelo wejuti.
Aluba uhulumende uhlakaniphile ngabe uyabavumela abantu bengene le-petrol areyize i-revenue acharge amajuti.
iZimra kukhasi layo ebulenjini ithi kungenisa amafutha ezimota ngudlu ikakhulu kweqa umncele kufaka impilo zabayingenisayo engozini ngoba kusaziwa ukuthi amafutha ezimota lumatha ngesiphangiphangi njalo kumele aphathwe ngendlela eqondileyo. Inhlanganiso le njalo ithi amanye amafutha avela phandle kwelizwe awahlolwanga engawuhlobo oluphansi lapho labo abangenisa ngudlu bewahlanganisa ngitsho lephalafini. iZimra iyala ukuthi kungeniswe amafutha ezimota okusemthethweni ngoba etholakala eZimbabwe kodwa abafuna ukuyithenga beyithengisa bakhomba intengo yayo ephansi eBotswana isidla amasenti angamachumi ayisishiyagalombili kukanti eZimbabwe idla phezu kwedola lamasenti angamachumi amathathu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Umhlangano omkhulu wokuxoxisana lokuphana amacebo ngokuphathelane lokuphathwa lokulondolozwa komhlabathi oqoqwe ngabebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Owe World Bank 18th Annual Conference on Land and Poverty ungene kulanga lesithathu lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah osesigodlweni seWorld Bank khonapha eWashington DC usipha lolu daba.
Umhlangano lo kususela izolo ngolesibili wehlukaniswe waba yimihlangano hlangano emincane isenzela endaweni ezehlukeneyo zama-conference rooms. Imihlangano eminingi emincane yenzelwe endaweni ezehlukeneyo lamhlanje ibigxile kakhulu kokwenzakala emazweni akhuluma ulimi lwesiFrench kumazwekazi afana lawe Africa, e-Europe, lakwezinye izigaba zomhlaba ngokwenzakala khona ngale ekuphathweni kwendaba zomhlabathi. Eminye njalo imihlangano eminingi ibiphatha kabanzi ilungelo labesifazana ekutholeni umhlabathi ukuze ube sebizweni labo belima loba uqhuba ibhizimusi kiwo. Abantu abaningi nxa kukhulunywa ngelungelo labesifazana kwezomhlabathi bavame ukucabanga ukuthi lezi zinkinga ezidityanwa ngabesifazane emazweni asathuthukayo, ikakhulu awezwekazi le-Afrika. Kodwa okwenzakala emhlanganweni lo kuveza sobala ukuba abesifazana emhlabeni jikelele lokhe besabhekane lenkinga ezithile ukuze bathole umhlabathi emazweni afana labo Brazil, khonapha eMelika, kubo Canada, emazweni awe-Europe afana labo Bilitane, Romania, Finland, Kosovo, wele India, e-Ukraine, kubo Peru, la kwamanye amazwe. I-Studio 7 ibe lethuba lokuhlangana lenye ingcwethi kwezokuphathwa komhlabathi oyisizalwane seZimbabwe, uMnumzana Farai Madondoro, osebenzela inhlanganiso eye-Transparency International Zimbabwe, owethule ingxoxo emhlanganweni lo ephansi kwesihloko esithi Land Governance in the Context of New Urban Agenda, Case of Harare and Johannesburg.
Inini ndiri co-presenta paper rinotarisa yatributed land governance within the context.
Mina ngethula iphepha lengxoxo ephathelane lohlelo olutsha olwethulwe ngomnyaka odluleyo phansi kweziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba zokuhlelwa nokulondolozwa kwezomhlabathi ezi-development goals on urban agenda. Lingxoxo ikhangela ikakhulu ukuhlelwa kwamadolobho lasemaphandleni, kukhangelwa ukuthi imigwaqo izabakhelwa ngaphi, izikolo lokunye okunjalo, kuphinde kukhangelwe ukungethembeki ekwabeleni kwalomhlabathi ukuze usetshenziswe ngendlela ezehlukeneyo, i-corruption.
Ibuzo ngokuthi kambe eleZimbabwe umumo uzafakwa kuqoka na njengoba vele lomsebenzi wokuphathwa komhlabathi usubhidlikile njengayo yonke imisebenzi elizweni. UMatondoro uthi kuzathatha isikhathi ukuze umumo uguquke, kodwa isifiso sikhona. Nanku phela uhulumende elethe iqula eligoqela umphathintambo wezomhlabathi ngokwakhe uMnumzana Joseph Made kanye lamalunga ekomishini ebona ngezomhlabathi eye-Land Commission. Ngimele iStudio 7 ngisemhlanganweni World Bank 18th Annual Conference on Land and Poverty ngoPraxedes Jeremiah.
Ikomiti yedalela parlamente ebona ngezamabhizimusi amancane yona ephakathi kokuqoqa imbono kaZulu kudaba lokusetshenziswa kwempahla lezakhiwo zikahulumende ibilomhlangano eHarare namuhla ixoxisana loZulu. Ikomiti le iqede umsebenzi kungela kuthukana okwenzakale ngeviki edluleyo emihlanganweni yokudinga imbono kaZulu ngebhili yokukhumisana umlotha, a Peace and Reconciliation Bill endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Lilian Zemurwa olilunga lali komiti njalo emela imure wakudala lephalamende uthi ikomiti ijabuliswe kakhulu ngosekelo lwabantu kulo mhlangano.
Sibonile ukuthi abantu bebekulungiseli ukuthi baphe ingqondo zabo, baphe umbono wabo ngebhili leli. Bebekhuluma into abafuna ukuthi zibe khona kubhili. Lathi sibonile ukuthi ngabantu abazimiseleyo ukuthi ibhili leli lihambe, lingene lile ngqondo ezi iminakano yabo ababona ukuthi izabanceda, ezabaphakamisa futhi njalo nxa ibhili lisihambile kuba yini.
Uthi uZulu kumele aqakathekise imisebenzi yedale ukuba kube lokusebenzelana okwakha isizwe njengokwenzakale kulo mhlangano ophele kungela nkinga. Abantu benikeza imbono yabo bekhululekile ethi kumele lokhu kwenzakale yuwe yonke indawo elizweni. UMnumzana Martin Khumalo omela intshonalanga yelupane edale lephalamende uthi usekelo olube khona lumjabulise kakhulu ngoba okwakuqala kube labantu abaningi abenelise ukungena benikeza imbono yabo.
Lapho siqalise khona eMtare sabuya eMarondera ubeke kuhle sibili, kodwa lapha one of the best meetings imhlanga emhle kakhulu ebenika sibili imfutho kulokho abantu bekukhulu le attendance yabantu ababona sibili bemele ihlanganiso ezithiyeneyo.
Okumalo uthi abamabhanga kuyajabulisa ukuba babone ukuqhathekile ukuba labo babe khona kulokuzitshiya eceleni kumihlangano enje yona iqhatheke kangaka.
Ama banks bese siyabe sicabangela ukuthi njengabameli babantu babe ku defensive side, but this time around sibanga ama banks lawo babona ukuthi lithube lihle lokuthi ba ama businesses abo obuleke izimali akhambe kuhle abaphathisa nalisa. Ngelinye le bill elithazelelwe kakhulu ngama stakeholders ama SMEs ngoba bafisa ukuthi bathuthuke ukukhulisa ama business abo.
Lo mhlangano ongena ngabantu makhaza inhlanganiso zabaphatheka kumisebenzi yamabhizimusi amancane laphakathi abebhanga lesizwe le Reserve Bank of Zimbabwe, amabhizimusi akweletisa izimali ama microfinance institutions lengcitshi kwezezakhiwo iproperty. Likomiti izaqhubekela phambili ngembuthano enje ebhindura kusasa iye echinoyi ngolwesihlanu bebese behlangana njengekomiti ngeviki elizayo ukuze behlanganise imbono yabantu ingakadluliselwa kuhulumende. Mele Studio 7 Harare, ngingu Mark Peter Ntambe.
Ku Live Talk namuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngokutshengisela okwenziwe ngamabandla akumanyano wenera eHarare namuhla phezu kwehlelo lukahulumende olokudinga imitshina ezasetshenziswa ukubhalisa abazavota ngomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende lakweleBhilithane livaliwe ngesiphangiphangi namuhla ntambama kulandela ukukhala kombhobho phandle. Amapholisa eLondon Metro athi lesi sehlakalo ngesamalwa ecatsha. Kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu 25 asebefe bebulawa indlala esigabeni seSomaliland eSomalia. Amazwe omhlaba namuhla amanyene ekunanzeni ilanga eliqondanelo kukhuthaza uhulumende ukuthi batholise uZulu amanzi eneleyo njalo ahlanzekileyo ele World Water Day. Udaba lwamanzi lolu ludaba oluhluphayo kakhulu eZimbabwe, ikakhulu emaphandleni lemadolobheni agoqela isigodlo ngokwaso iHarare. Amanzi eHarare kahlanzekanga njalo avele ayasilela. Umanyano we-United Nations uthi abantu abangu 663 million emhlabeni jikelele kabawatholi amanzi ahlanzekileyo njalo eneleyo. Sixoxe lomeli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda, yena othi lasesigabeni sakhe amanzi ayahlupha kakhulu.
Nkomo eBinga, iBinga indawo eyisimanga, iyisimanga esokuthi khona indawo hlezi endaweni lapho esingathi khona okule largest water body in the country, engoZambezi River neCaribe Dam. Uyindawo elabantu abasuswa emkhunjini womfula lapho babelima khona umnyaka wonke, kungaphethile ukuthi isikhathi sezulu kumbe hatshi. Kuyindawo lapho izifuyo ezazithola khona amanzi ngobuningi bawo, njalo laba bantu bethola awokunatha isikhathi sonke. Kodwa kwanela nje ukukhitshwa abantu abakwenzayo ukuthi kwakhiwe idamu likaKariba. Nakhathesi amanzi Nkomo ntanda ukuthi ngithi luhlupho eBinga. Ngingakwazi ukuthi sezindawo ezinje about 18-15 kilometers ukusuka kuZambezi ezingela manje okunatha. Lapho thola khona omama behamba isibanga mhlawumbe sifika kubo 5-6-7 kilometers besiyadinga amanzi.
Ukhuluma ngenhlanganiso ezilincedisayo khona ngapho, zilincedisa njani, ziyaligebhela na izikotsho lokulungisa amadamu?
Izikotsho bayagebha inkomo izikotsho, kodwa thina izikotsho kasizikhuthazi ngoba sithi izikotsho kasontuthuko. Akekho umuntu ongathola amanzi ayeneleyo ngezikotsho. I-water level yethu eBinga iphansi kakhulu. Akekho umuntu onganathisa izifuyo zakhe ngamanzi aphuma phakathina kwezikotsho. Akakho umuntu ongalima ngamanzi aphuma kuzikotsho. Kodwa ye bake besinda khona lokho, kodwa isikhathi esiningi esigcwele ukukhuthaza thina ukuthi amanzi akuZambezi maningi kakhulu, akala ndlela angaphela ngayo. Abanelisayo ukuthi besincedise ngabasincedise ngokuthi sithathe amanzi kaZambezi ebuye ebantwini.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edale lePhalamende, sixoxela ekhona le eBinga. Imbongi zeZimbabwe zithi zisebenza kanzima ukuze zithole ithuba lokufundisa umhlaba wonke jikelele ngamasiko azo. Omunye walezimbongi unkosazana Nomashawekazi Tamasane, owaziwa ngabaningi ngelokuthi Lady Chawe, uxoxelo Mike Wobe weStudio 7 ngalolu daba.
So I'm a queen because I'm a royal priesthood. This is who I am and I cannot change it. So when you
ukungidlala abiqhayathikele kakhulu ngoba indlela esingakhuluma ngezinto esizibonayo elizweni lethu, indlela esinga-addressa ama-issues ezi-important kakhulu.
Wena njengomuntu ohlabelayo njalo ongumqambi wezinkondlo, kubalulekile okungakanani ukuthola ithuba lokuveza umhlaba wonke jikelele imibono yakho ngendlela ebalulekile, ikakhulukazi uma sesixoxisana lezinto ezithinta inhliziyo zabantu?
Mina ngibona kulithuba esihle kakhulu nxa ngikwazi ukuthi abantu from aphandle kwelizwe leZimbabwe beze ngami, beze inkondlo zami. And it's very important kimi personally njengomuntu oyenza ama-art ukuthi abantu abaningi bebekwazi izinto ezenzakalayo eZimbabwe, bebekwazi izinto ezihle ezenzakalayo eZimbabwe, njalo bebekwazi izinto ezibi nxa zikhona ezenzakalayo lapha elizweni lethu eZimbabwe. And lithuba futhi ukuthi abantu bebekwazi i-culture yethu.
This is why I stand proud and say I am a queen. Not because of my love for Noma Shaila as which means mother of princesses, but because I am his chosen. He knew me before I was even birthed.
Kunzima ukungakanani ukuba ngumqambi wezinkondlo?
Kunzima because abantu sebajwayele ukubona besilisa. Yini personally futhi kunzima ngoba ubaba manje ngumuntu oyenza inkondlo. So xa abantu bengibona babe lokho besithi indaba ungayenzi njengoba bakho.
Ukuba ngumzukulu kankosikazi Lozike kuyasiza na kulo msebenzi wakho ungumqambi wezinkondlo?
It plays a part. Ngoba ngiyaziqhenya about where I come from, who I am. And when I found out ukuthi uLozike is like ugogo, ngajabula kakhulu. So I use that as inspiration. So kuyange inspire nxa ngibhala kwezinye izikhathi.
Uyakhuthaza abatsha na ukuthi labo baziqhenye la masiko abo?
Ngiyabakhuthaza because every time I perform, nxa libike labona ngiperforma kumbe film videos, ngihlala ngiqala ngokuzitema. Ngikutshela abantu ukuthi ngiyaziqhenya to being a Damasane, being umadlodlo, being umpangazeni. And yinto eqakathekileyo kimi, and that's what I want to give to abantu abasha ukuthi people ziqhenye about who you are.
Lo nguLady Chawe ongumculi njalo eyimbongi obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo. Kwezemidlalo lamhlanje inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu yabesifazana ele Highlanders Royals ithi lo nyaka leli qembu lizabe lisidla ubhedu kwisigaba sezifa Southern Region Division 1 Women's Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders Royals livuselelwe enyakenye ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuba libhulube ngomnyaka ka-2005 imbangela kuyikusilela kwemali. Nyakenye leli qembu liqale imidlalo yalo kwisigaba sezifa Southern Region Division 1 Women's Soccer League lingumthatshuzwa lidliwa lihlohlwe kaningi kabi. Ophethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo weqembu leHighlanders Royals uSibekiwe Ndlovu uthi lo nyaka bathethe amanyathelo okuba leli qembu lidlale ngcono kulanyakenye.
Last season saqalisa kubi sibili sidliwa ngama white margins, but ste half of season hayi bese lati bese sikhona phana sesiwina sibili siye kumele ukuthi sibili lati bezwe ngathi sibili aso amboni ukuthi singadliwa ekungadlula po 4 sidinga ucoach or experience olama papers akhe sadinga le equipment.
Umqeqetshi omutsha weqembu leHighlanders Royals nguEvan Sneta, yena obeqeqetsha iqembu leHearts of Oak eliqede imidlalo yalo likundawo yesibili engalaneni yemiklomelo kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Women's Soccer League nyakenye.
Sisazama ukuthi siyakhe iteam enkulu kakhulu iHighlanders. I'm happy because ama-players they are responding well. Kukho konke lokho sabe sizama ukuthi sibafundise khona. I promise ukuthi konkona this year iRoyals will never be the same like last year. Ama teams should expect a very very big challenge. Git
umqeqetshi uNetha uke waqeqetsha amaqembu agoqela ele Country Park lalo elidlala kuZifa Southern Region Division 1 Women's Soccer League, kodwa engakasebenzi lamaqembu abesifazane ubeqeqetsha iqembu labafana ele Luveve Juniors. Ukapteni weqembu leHighlanders Royals uTolen Stazira uthi yena lo nyaka iqembu leli liqinile okokuthi kuzamele lidlale ngcono kulanyakenye.
Since this is a coach omutsha, it seems ukuthi abantu they are eager to learn. La ama-changes sekhona lathi we are willing ukuthi siphumile. Right? Umnyaka usiyaphela, ngibona ngani yonke into yabi sigoqeke kahle. Ama-training ethu ahamba kahle. Position ebo. This time around ngibona ngani siyabo. Kumva? Bo 3 kumva.
Nyakenye iqembu leHighlanders Royals liphutshe imidlalo lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane. Iqembu le-Inline Academy yilo liphakamise isicoco ngemva kokuphutsha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo, kuthi ngemva kwalo bekule qembu leHearts of Oak kulandele leBarrow Jets, iNew Orleans eleBlack Boots, iMagwegwe High, iZetherapy Bulawayo, iWange Queens, iStreet Set, iHighlanders, iCountry Park, kuthi elisobukazi yilo eliphutshe imidlalo yalo elisemsileni wengalane. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ngezemidlalo jaha lezansi Joseph Njanji. Mthwakazo muhle isikhathi savumi ukubana siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo atshengisele ngokuthula eHarare namhla esola ukungenela kukahulumende kuhlelo lokuthenga imitshina yokubhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Ugatsha lweZimbabwe Revenue Authority iZimra luyalisa ukungeniswa elizweni kwamafutha ezimota athengwa emazweni angomakhelwane. Hayike kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.